ziningi izinto ezingathi zizile ukujika ebantwini, amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga ngamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-$0.90 kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo kuthe bahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi kukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova layikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa kusuka abantu beme elangeni bemelele lawo mabhasi. Imthova iyaligedlezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elinye njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-day after 10 kusuya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Sizananzela ukuthi idolobheni yakoBulawayo amanzi alensuku zokuthi abengekho. For instance, yakuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolwesibili ntambama. Ahamba ngolwesithathu ekuseni ayebuya ngolwesihlanu ntambama. So ngezinye zendlela ezithi zikhona esikhathini ukuthi uzathi-ke uvulela lo mnyaka olandelayo oka-2020 udubo oluzaba khona kakhulu udubo lwe-school fees, ngoba iy'ndawo eziningi zikhwezile i-school fees zikubo-400 ama-government schools zikubo-500 ukuthi-ke ama-boarding akubo-4,000 amanyathaa ama-6,000 kusiya khona.
Izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo, ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi nelabo iholo lingakhuphuki?
Udubo olukhona vele oluhlangane kamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenge izinto. Abantu abaningi sebezithila ngokushona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu. General impuphu oyithola ezitolo yinto engabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg. Le yama-$50 ukuthi i-subsidize yayiyabi khona. Ikhona yabi yayibona emgodweni ukuthi kathi kuphuma njani bona bayeleyithetha ngamsozi bekwazi. But uyahlangana sebeyithengisa phandle abantu ngama-70 pounds, ngama-80 pounds cash kodwa besithi bayithenge ngama-50 RTG. So basically vele udubo sebephakathi kwala bantu. Singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela, ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu. Ungananzela into yamagesi yona vele izaqhubeka isiya phambili ngoba kathesi sihlangane le-drought. Ngakuyo ukuthi imbangele yokuthi vele ungabi lamagesi ukuthi uzambezinto singathi ikharibha kayila manzi kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kathesi vele izulu kalini, i-drought isikhangelane layo. So udubo lwamagesi yinto ezaqhubeka okwesikhathi eside. Phinde sikhangele futhi udubo lwamanzi. Nxa vele izulu lokhu lingandiangakathesi ngoba kukhwamile la okutho ukuthi amanzi emadamu kawakho. Sizaba lodubo oludlula lolo esinalo kathesi ngoba already sesikuwater rationing. So nxa izulu lingakananga kusho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationing azakhwela maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemthova ukudula kuzaqhubeka kudula njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kusho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week iqansa okwezi-school fees kangikhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi njalo ngemali layo abasebenzi abantu bayithola incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo ngoba izikolo zikhwezile i-school fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhoding lakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school. Sikhala ukuthi udubo lolu luzaqhubeka angilesi mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo joining i-Pirand community mhlawumbe imali yethu ibe lezisinde ngoba kwakhathesi abantu ngabantu imali yethu kabayikhangeli ngelihlo elihle.